Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngcwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolu khetho, kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo 2018 besile 23 candidates ama presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi sibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwandiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe kulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga umhlali wakobulawayo uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council layilandeli futhi ischedule abasifakathi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bebuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi ungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana le council yakobulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi umkhuhlane lethina gasoze sigijimela ukuyahlatshwa injekisheni ngemithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina gasoze siyithakazelele njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga abona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiyo ezibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafanana ukuthi ngama perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kuba lokho kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke.
Hayi imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi yikuthi phela iyabingelatsho kambe yona indingindi lesisuke emakhiweni khona lemazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele Africa ibaleke Africa izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabe yengena kuwadi ichayizi yechayindlini. Hayi abazokholo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabezwa kodwa ke thina ngokholo lwethu sibona ingazani lokho sokunqinekele abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imithandazo njalo iyabe siyenziwe igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza kulamafutha okugeza okugcoba ngawo. I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama measles yona leyo ama smallpox le lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu ngalokho ke hayi thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe uyabe ongasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa ke ngapha kolokholo lwethu uyabe selapheka.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Music.
Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. I-commission yezokhetho yazise ngevike edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Yeah, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babe balana yazi lezi zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona lawo bekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ikho engibona. Njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukhethwa abantu abathathu, ukhethwa abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti uzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabi le confusion. Nayo ikho kubona kwami lokho. Kodwa imali le iqondile sibili ukuthi ayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi liphongo ukungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwengkhona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali holy imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor waJajena omela igogwe nembudziya edalele ePhalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamajumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olweZak kusacutshungulwa icala eletheswa uwaJajena. Ngolwesihlanu imota zikawaJajena ezimbili zithethwe lugatsha lweZakha. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Kule ndaba yepolitiki. Uyabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhuluma nakubi, mthwakazi isihlahla bani. Bazwelusizi kakhulu mthwakazi. Msakazi ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena othukayo uyabususele ngapi? Eish bazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathi uchamise uzangena alungise izinto. Ukulungisa kukachamise izinto ukuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni namashona esebenze ngobunenge esishoneni into esiyikhangeleleyo. So umqondisi into efunayo naleyo. So wena othuka uyabususele ngapi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani, salibonani bantu beZimbabwe, salibonani balaleli beStudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. ISouth Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangayakhona. So lapha sicela ukuthi uhulumende weZimbabwe abake bahlanganise amakhanda babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwayo lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sibi. Kodwa nxa abantwana beza besebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi bakithi futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana baseSouth Africa ngamaNdebele. Amashona agcwele khona le ngodriver bamagonethi batshona bebulawa kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko? Ukufa komuntu kuyinto enzima njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu ngeke kube nguhulumende wezihlahla. So zwelana abantwana libalungisile akula futhi i-industry engavulwa ezilonge ilizwe lelingela imali yalo kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries kathi imali izabe isehlulayo ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest abantwana basebenze ekhaya baphumule South Africa ikisalele lizwe layo. Ngiyabonga.
Ya Studio 7, Studio 7 njani? Ya imthwakazi Republic Party iyabahlaba abantu abaningi abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathepelelendi. Imthwakazi Republic Party yonke le yihamba ibahlaba babona phela ukuthi maye imthwakazi Republic Party thathi imathepelelendi layo labo bona basishoneni babaselasabile lapha nemathepelelendi. Okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpe sisilithembile emathepelelendi yizapho hayi ayehluleka kudala. Ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngukhethiwe Bhebhe lo mama lwana seBotswana lwana mama lwathiwa ukhethiwe Bhebhe lwana mama lwana sima kungaye kucongress mama lwana sibefaka ebengu-vice president kamqondisi. Umqondisi hayi uright impela kuupresident usasikhokelela kahle kakhulu kodwa umama lwana othiwa ukhethiwe Bhebhe lwa mama lwana lekhono mpela hayi imbokodo eziningi sibile engazivusa sibile amakhanda ngoba mama lwana lekhono straight ukuqinisa ukukhipha njengoba linjalo njengomqondisi. Yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokho bechallenge befihla umphini besesaba hayi nasifuna abantu abanje abokhethiwe Bhebhe umqondisi moyo ye yiba abantu abangasimela labo sibili sisibathile sisibathembile komthwakazi.
Ah siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni siyacela ngomusa siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo ah siyemprofiti vela kulanto othwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni kakulanto othwa ngumprofiti ngani uthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka akulanto othwa ngumprofiti. Umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lo asamene siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni kulabantu bakamthwakazi kulabanye abantu be-TCC abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma lamagama abantu hayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka kulabanye abadla inkawu kulabanye abadla intobani dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu ungambona mina ngikuzana uPF nyekela umbone ku-TCC nyekela ikhona bembona khona umbone ulokuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela lawe nqawe lapho khona yenza lokho ikhona ubona la nqa sithatha omama bangafana niyomnye uchoice omnyama omnye uchoice obovu omnye uchoice omude omnye uchoice omfitshane asikwenzeni ngenhliziyo lokhu 2023 asivote asiregister nphe asizovotani ndibone 2023 uthule difference kule mnyaka yonke le ngu 42 years 2023 uza lokunye lapho andinikisi asiye profit but ndithengise enye into ezayenzakala kuphele ngayibalayo kusikade eBhayibhelini ngayibona asihambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esiwafunayo kanti itshotshoze yothi votelani liphi hayi ngilalelami mina kuphela kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambani kile. So lina hambani emabandleni enu liyawusupportayo livote libuthi ansephuma yithini. Ngiyabonga kakhulu buyali register yobuningi wenu khananathi siyaqotshwa emazweni liyaqotshwa emazweni lokho lithi lifuna ukuqumela izwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu sifoke emazonkweni siyethengiswa liyehluke ukuthi lizokhulela elizwe lokho lisithi yebadala libone ukuthi lizavota kuhle abadala thina lithi
esalungiselwe ukulungisa okubi linalicashile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebele nalo khuluma elihlala imsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu-3C vele abangithandayo bangithola ngale ku-3C yiphathi yami engiyifunayo vele ngaqalise iseseyi-MDC katswankirayi ngazoyilandela i-MDC alliance namhla ngu-3C vele kantshintshi phathi hayi kantshintshi ngiyabonga
Divo anjani basazwethu abahle kungumsebenzi omuhle lisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakaza ye hayi nathi siziphilele kakhulu bagithi siziphilele ye mina ngilo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba ugawule lezana uPF yakhe masikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama magistrate aseZimbabwe hayi ama magistrate weZANPF sidinga amapolisa abe ngaseZimu engabe ngaweZANPF sidinga amasosha abe ngaweZimu engabe ngaweZANPF sidinga amanensi lama teacher lababalisi bebe ngabaseZimu hayi abeZANPF yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizwa yiZANPF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we opposition party ubheke bona ukuthi hayi ngizoyamangala emthethweni kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengeZANPF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu laba amanesi konke lokho yana yini bonke labo bantu yebo basebenzele igovernment but basebekolonizwe yiZANPF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if maungeke kuZANPF suzithola ususelethengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ongaso eZANPF yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salibonani ku-Studio 7 salibingelela lonke ngomusa langothando salibingelela abantu bakithi eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondanga kodwa-ke ngizagcizelela la kuphendula kakhulu ubaba undebele according uthamisa lo mnangagongcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu kakhulu lanxa uyisupport zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamaphini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTswankirayi bezebecabane labo Gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTswankirayi wayesesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono ikuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe naNdebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba izicucu. Amapolisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele kwedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nqa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enxeso kulokunye okukhangelela ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi litshaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant le. Okwesatshelwayo ukuthi kuza dubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe lamabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawo ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu yiko kulokhu esatshelwa sibili okukhulu ingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuza dubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station kumbe yona i-nuclear station lena ishorte i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana bese kugcina kuthwinya umoya khona laphana umoya lwana uyingozi kakhulu umoya obulala khonapho sibili umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqhuphula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.